soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zitobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Walambulela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla 23 kuLwezi 2024 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Akabasamthemba bani ngoba ukhuluma lokhu kodwa enze lokuyana. Angathi siya eMpumalanga liyafika limbona uSlatheli nawe uyakuyintshona la.
Kulabanye abantu abamangaliswa ukuthi banengi abakhokheli bamazwe eSadic abangahambanga eZimbabwe emhlanganweni weSadic Extraordinary Summit.
Amagodi sesigebhile sibi, asekhona, sesilinde inhlanyelwa sikayidula, sesabhalisa.
Abalimi bakhala ngokuswelakala kwemali yokuthenga inhlanyelo lokokulimisa lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Bekunabakhokheli bamazwe amahlanu kuphela abahambe emhlanganweni weSadic Extraordinary Summit eHarare phakathi kwabalitshumi lasithupha. 16. Ababona ngokwenzakalayo bathi lokhu kuveza ukuba bathandabuza ubukhokheli bomgcinisihlalo womanyano lo umongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa abakubandla leZANU-PF bayakuphika lokhu. Omunye wabo umnumzana Kudamzaka okunhlanganiso yeForever Associates Zimbabwe edlelana lebandla leli.
Ukusola akukho nxa into kuthiwa yi-extraordinary kutho ukubana yinto enzwa ngesiphangiphangi. Simele sibe kwazi ukuthi izinkokheli zilamadari azo eziyabe zilawo aqakathekile ngoba ngabantu ababhizi laba. Ungakukhangelisisa mana ngunike umzekeliso upresident umongameli weSouth Africa ungaphi kathesi anti useBrazil ku-G20 summit yikho ethe umlandelayo ebuye. Kuyafanana labaningi bakhona, nginike nje umzekeliso munye, labo babe belamadaries abo ngokuqakatheka kwakhona bathumezela ama representative ukuthi ezobamelela. Kuyafanele ungakhangela ubaba uMnangagwa sesikhangela ilokhu zenenza United Nations summit akakwanisanga ukuhamba ngoba wayelamanye ama commitments akuthi ukuthi akathokozeli okwenziwa yiAmerica kumbe United Nations. Hayi, kuyabo kulama commitments. So abantu bangafuna ukuthatha ulutho selenzeke sebedinga indaba ukubana kube lama headlines hathi babambene yikho labona yona ngokwayo iSadic summit engaso extraordinary bayiplanela kuhle yiyo eyaathendwa kudlula wonke ama Sadic summit ake ayenzwa ngoba babetshelwe kulesikhathi bayiqakathekisa. Kwakumangalisi alandela ama extraordinary sibone labo abanye ababuyileyo bengasabuyi abangabuyanga labo bebuye kusiba njalo.
Ye, kodwa kulabanye abantu abatotozayo besithi hayi khonokho ke kuveza ukuthi uMnangagwa kadonsi kuhle lapha kuSadic. So ke bathi kuyasolakala kunyomalisayo. Ungawuphendula usidini
akalalasikhathi baba engutshiya mina nti sebebone ukungadonsi kwakhe okwesikhathi esikhathini khonapha akabi lama ngabantu nje abadinga ububi okungekhoyo babe befuna ukuthi bedinge ububi lapha ongekho ububi khona. So ubaba uMnangagwa uyahlonitshwa ngoba uyabona kathesi kulo eBotswana ubuyile ngabe kabuyanga ngabe futhi ngamanye ama headlines. So ngabantu lina intatheli zendaba labe lidinga okubi okwenza ukuthi lani abantu belalele lokho elikubroadcastayo.
Lo umnumzana Kudamzaka okunhlanganiso yeForever Associates Zimbabwe edlelana lebandla leZANU-PF ubexoxa leStudio 7 eseHarare. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso yeFreedom Alliance.
Uyathi umsaka uthi khona babhizi. Isintu sithi umuntu obhizi wenza into eqakathekileyo kulaloyo wena ofuna kuye kuyo. Ungathi usithi koza ngakwami ngilokulichaka ngikutshela ukuthi ngibhizi, ngikutshela ukuthi ingadi yami iqakathekile kulalokho okwenzayo. Umbiko ufike kahle ngqo
ukuthi khona asifuni ukuza khona futhi yekhonapho ilobaba wakhona okuyiwa kuye uvela uduma lolo sithi uyakhuluma angazathi uyahlaya ukuthi umbe kungahlekeka kuba duma kubabe lethukekiswe lokuthi lizakhangela iqiniso elikhona yikuthi bamchithile abazange bafune vele ukusondela akula muntu vele othanda ukuzisondeza kuzani ngesuku zalamhlanje yikho ibona igijini sekela khona phana uzabona isigijini eMozambique sokuselebrethwa yikuzama ukuthi engxenye abe Mozambique sebengamala uke wabona umuntu ongafunekiyo ofuna ukuzithosela ohambe efuna ukuzifaka yiZimbabwe okwalizona lezinsuku kusukela nininini ngesikhathi sikamgabe khona umnangagwa ngabe wenza aye kuthembisa ngesikhathi egenqula umbuso okabhuti wakhe umgane ngabe abantu bamalaye kodwa kabasamthemba abantu ngoba ukhuluma lokhu kodwa enze lokhuya angathi siya empumalanga liyafithi limbona usilakhele nawe ngiyakuye ntshona la akekho kumuntu ongafuna ukuthi azihlanganise ndawonye lo muntu onjengaye nalo ngoba kufuneka lawe nxa kade uvakathe umuntu ongathembakanga sebeza kusola abanye ukuthi kanti wena uhlala ulokathembeki siza kuthemba njani
kodwa
ukuze kuhambe abantu abangu-5 inhlamba enkulu kakhulu yikubanqunula abakhokheli bezanu layo izanu yakhona konke labasekeli ba
ye kodwa kulabanye phela abathi umongameli Emmerson Mnangagwa nguye phela umgcini sihlalo we-SADC ngakho-ke bangake bakwesula khonokho loba bengabuyanga ke emhlanganweni lo akunjalo
ye ungazi ube ngumgcini sihlalo kodwa nxa kuzwakala ukuthi kulo mnuko weqaqa abantu angeke balanda ukuthi ungumgcini sihlalo bethi hhayi iqaqa lilizasinukela ngoba silo mgcini sihlalo umuntu wonke ufuna into emnandi ukuba kiyo into ekwenza lawe futhi yenze umpikitsha wakho omuhle umubi umpikitsha nxa ubambane lezanu nxa ungumkhokheli wezanu even ungaze kuthiwe uyisadiki phela uyabona ukuthi ungaze ukhiwa isikhundla esinganani akusoze kukutshintshe ungathatha ufudo uyemnika ilokhuzeni umqhele wokuthi abagijima kakhulu yilaba kasoze abe lejubani ufudo ngoba usumfaka umqhele kwathiwa khona uyagijima so-ke ungaze ube ngu-chairperson kumbe uyini nxa kuduma okwinto wakhona kuyisiduli abakufuni abantu bafisa kuphele masinya ukuze baphuzela vele ukuthi kuphele njengoba lathi kusiphuzela ukuphela kwakhona
umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ngunobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance ubexoxa le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa wezemaphandleni izakhamizi zemaphandleni zithi sezilinde ukulima nxa izulu lingana kodwa zithi zisilela ngenhlanyelo ngoba zingavunanga lutho lonyaka njalo kazazi ukuthi ziyolima ngani ngoba izifuyo ziyacuba u-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo
lanxa izulu lisewule kwezinye indawo esabelweni sezansi emandebeleni iningi alikaqalisi ukuhlanyela ngoba lisithi alilayo inhlanyelo umnumzana Moses Moyo oyisakhamuzi semawane eGwanda South uthi lanxa sebegebhile amagodi kagatshompo basalinde inhlanyelo evela kurhulumente
amagodi sesigebhile asekhona sesilinde inhlanyelo sikayiduli sesabhalisa bona sesilindile nje inhlanyelo ingabuya kumbe lezulu liyaba selikhona esitolo ayikho angikwazi kumbe kuzabuya akula sifuyo sithembeni ugatshompo ukuthi ngayizulu ingabuya ngankulunkulu uyasilethela izulu ugatshompo loyana enxenge uyazasincedisa ngoba ngoye sesigebhile amagodi lokhu sigebha siyaphambila simama loba phansi komile into esibona ukuthi izulu lingaba khona ukuthisa lokhu amathempesha okuthisa layo kuthi ukuthi izulu likhona
la mazwi agcizelelwe ngumnumzana Arabile Mathe oyisakhamuzi sentepe othi izifuyo zicubile lonaka njalo kuza kuba nzima ukuthi balime
inkomo amadonki uyiwathi sebenzise ekulimeni so lonyaka kathesi sigangele ukuthi uhulumende wesithembiso ongazasinika inhlanyelo kanye ukuthi athiwa kuyenzakala kube la matrekta angabuya abe le ntengo ephansi kwenza ukuthi abantu bakwanise ukulima ngoba kathesi amadonki nanku aphelile inkomo sicubile
isakhamuzi evokole insiza unkosikazi saziso Khumalo uthi lonaka abasoze belime ngamandla ngenxa yendlala enkulu ababhekane layo
lokhu esigebha lonyaka iinkomo zonke zifile asilankomo zokulima ekugebheni amagodi lapha kulobunzima ngoba indlala asenelisi ukugebha amagodi abe maningi kakhulu sisesabele ukuthi lapha enxenye zingawa endimeni ngoba kule ndlala enkulu kakhulu hhayi inhlanyelo asikayitholi asenelisi ukuthi sithenge inhlanyelo ungathola imali ukhangela inhlanyelo endlini kebe kungalampupho abantwana zabathini.
Umnumzana Albert Ndiweno isakhamuzi eKezi uthi kuyadingakala ukuthi kulandelwe amasiko ukuze indlala ekhona iphele.
Induna yayibiza abafana bayo umlisa lapho sobhu bayehlala phansi batsho ukuthi yeyi madoda liyabonta kunjani lapho kuyonakala kathi kusolakalani sokuzabiza lesizwe sokusiyahlalwa phansi nxa kule nto kumele yenziwe kwakuphunywa abadala babephuma badobha amathambo bakilile okwenzakale umnyaka odlulileyo khanisa kusegonke lokhu abadala bakhipha abantu baye elitsheni bayekhuluma bayecela
lanxa inhlanyelo itholakala ezitolo emadolobheni iyabiza. Isithindo samakhilogramu alitshumi sehlanyelo yomumbu singamadola emelika angamathumi amane $40 okuyimali iningi elithi alilayo. Kusenza lokuyaqhubeka kulungiswa kwedamu legungwe eGwanda South okukhangelelwe ukuthi kuzaqeda udubo lwamanzi kulumango. Umnumzana Francis Ngwena we-JR Goddard Constructing okhokhela lolu hlelo uthi sebesalelwe ngamaviki amabili kuphela ukugqiba lomsebenzi kodwa uthi leli damu selilakho ukubamba amanzi lapho izulu lingana.
Sengikhayelele ukuthi izulu selingana loba yiwuphi umhlobo amanzi sesiwabala khuluma nje loba lingana khathesi amanzi sesilawo lapho egungu akusela amanzi adlula ekuceleni ngoba i-full supply level sesizulu.
Idamu legungwe ladabuka ngomnyaka ka-2008 kulandela ukuna kwezulu elikhulu kuze kube lalamhlanje. Lezi zakhamizi zithwele amagabha avuzayo ngodubo lwamanzi osekudala ukuthi baphelelwe izifuyo kodwa kungenela kwabeGwanda Community Ownership Trust ababhadala indleko zokulungiswa kwaleli damu sebeje izakhamizi zinethemba lokusasa engcono. Ngiyimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje sike sizwe okwethulwe ngusithandekile Mhlanga weStudio 7.
Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sicobongola udaba lwendlala nesomiso. Sixoxa lo nkosikazi Permanent Ngoma oyinhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association kanye lomfundisi siyaphambili Moyo owewake. Onkosikazi Ngoma nguye umqalisizini.
Okukubonayo yokuthi i-crowd le ehlanganelayo i-athethe kakhulu ama-families ngendlela ezehlukeneyo. Abantu abaningi abasebenzi, imali inzima ukutholakala, so ama-families amaningi kalamba kakhulu. And into esinanzelelayo ukuthi izinto eziningi zilama-childhooded, singama-childhooded families, okwenza kube nzima ukuthi bekwanise ukuthi bezinakekele ngenxa yokuthi maybe akulamzali lakho ongabe esebenzi ngempuli abazali basogoli bazama impilo but abantwana babengenelisi ukuthi bazinakekele ngokupheleleyo.
Kodwa usizo-ke luyatholakala yini kulo sizo oluvela kuhulumente kumbe kunhlanganiso ezizimeleyo?
Khathesi andisesha wofe uhulumende wesedistribute imali enganye 1,600 for ifamily laba ababhenefithileyo. And then inhlanganiso ezehlukeneyo ezinto engabodamishes aid yazibona nazo zirejestisa abantu ukuthi bebenefithe from izimali ezingaphi ukuthi zibancedise lokudla okungatholakali yikho sikubonayo. Kodwana ezikoleni lakho siyabona isikolo eziningi sezarisiza impuphu sibileningi kakhulu. Usupho yukuthi impuphu yakhona ihamba ingelashebo babethembisile ukuthi impuphu le imali ihambe le ama-chunk le-cooking oil kodwana into lezi azikarisikwa ezikolweni ezehlukeneyo.
Kodwa liyasuthiseka akukho ukuthi kuphiwa laba kuphiwa labana, liyathemba ukuthi baphiwa kuhle bonke yini?
Hayi, ukuhlupheka asisithikekanga sibili kwezinye indawo sithola ama-resident complainer ukuthi bona ngenxa yokuthi maybe abakho kubandleleli abatholi and sananzelela ukuthi kulelinye ibandle eliyilo elingaisithikithali kika abantu aba-under ibandla lakhona
yalibe le mhlangano yini yokucubungula lolu daba njalo kuyini elikutshelwayo sikhangele ukuthi asondlala yodwa kule ndlala kulokwamanzi kulokwamagesi abanye baziphilisa ngakho
sifika nemhlangano ehlukeneyo nabantu abanjengase-city council nabantu be-social welfare ukuthi bezwisise uhlupho mhlangana lezakhamizi enendlela ezehlukeneyo ivini ishezesa sihlala silokukhulumisana labantu bezesa as well as abantu be-social welfare lapho abadisidisa khona ukudla kumbe imali sithole ukuthi izakhamizi azidisiseki ngendlela ye-distribution siyakhulumisana labo enjalo sizwisise ukuthi bele nxa bedistributha badistributha njani bakhetha njani abantu and nokuthi sibachazisele ukuthi bazwisise ukuthi izakhamizi maybe azikho azithabanga ngendlela izinto ezenziwa ngayo
ye kunzima kakhulu njengoba unazelela ithi eminyakeni emindeli le esivele sendlaleni enzima kakhulu abantu bakele ukudla kukho kanti nezulu kalikho kwezindawo lapha lalaphana bakhona abanye abaholwayo bencedisa inhlanganiselezi eziyali kuncedisa abantu kodwa kwezindawo vele abantu akulanto abayitholayo kunzima kakhulu indlala ibambe kakhulu ikakhulu esabelweni semathelweni mopulasenikhona
uhlupho lolu luphatha njani abesifazana abantwana lamantombazana
bahlukuluzeka kakhulu abesifazana nabantwana abanye bagcina sebedinga ukuziphilisa ngendlela esingayisizo sembona le migwaqweni lapho uthola nabomama bebhizi abanye befuna ukuvala ama-photos umsebenzi wenziwa wesifazana babebezama ukuvala ama-photos bekhangele lithi laba abahamba ngezimoto enxa uzadlula amphosela obulidola athole la indlela angaphila ngayo isikhathi esinzima kakhulu kwabomama nabesintwana abantwana abanye ezikolo be-fobed out ngoba akayikho le mali yokuthi bakwanisike ezikolo kumbeukuthi nje ahambe esikolo akwanisi ukuthola omunye okungamncedise kokudla kuba nzima kakhulu uzathola ukuthi omunye athengisa athole ilanga lonke engazange athengele kunzima kakhulu
lowo ngumfundisi siyaphambili moyo owewange sizwe njalo lo nkosikazi Permanent Ngoma owenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association becubungula udaba lokusilela kokudla asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo wokuhlelo oluphathelane labesifazane lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Siyabonga kakhulu uSithandekile Mhlanga. Soku isikhathi khona manje sohlelo liphuma le ndaba. Lijone le ndaba.
Langalaphuma le ndaba. Langalaphuma le ndaba. Lajona le ndaba. Langalaphuma le ndaba. Langalaphuma le ndaba. Lajona le ndaba.
Ikudibana kuhlelo liphuma le ndaba. Lijone le ndaba. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje sisensubula ePlumtree. Lapho okulowesilisa obulawe ngokuganyuganyulwa umzimba wonke kunsukwana ezedluleyo. Sixoxa losobhuku wesigaba uMnumzana Linus Khumalo.
Right into ezakalayo la ngavuswa ngitshelwa ukuthi sukulesiga esesezakele esigabeni kulomfana osebulewe ngabantu umfana lo ngowakomaphosa kumabumba khonapha nje elayinini lethu lami ngazama ukuthi ngizwisise ukuthi kwenzenjani kwakhanya akula muntu oyenelisa ukuchasisa kodwa besitsho ukuthi abantu ababulele lo mfana sebebanjiwe kumbe ngithi bahambe bazisarenda emaphoyiseni eborder hayi ngasuka lami-ke ngagijima ukuthi ngiyefika lapho indawo leyo kuduzane nje lezitolo zebhambazi ngithe ngifika lapho ngachayisana labo bomthetho sebebuya labo nalabo bafana ababenze umonakalo lo esemoteni sebevela labo eborder ngoba babehambe bayasarenda khona ngale sithe zama ukuthi-ke silalise sithi kanti vele kuyini ukuthetha indawo ngathola ukuthi abafana laba abafana besigaba sibili omunye ngowemahole omunye ngowejuchume entsheni omunye ngowangapha kithi ensukula omunye ngowebhambazi emuva ngale hawu kwenze njani a izinto zisukile nje ekunatheni ekunatheni konabe ezitolo okwayimangalisa kakhulu ikuthi bathe sebekwenze lokho bamthwala ngebhayisikili bamungenisa kumunye umuzi ongasomuzi wakhe bamungenisa kulo umuzi bafika bamhlalisa esofeni isofa leyo yayiphandle umuzi lowo ngumuzi oluhlala ubaba oyisigoga abazange bemvusa bafika bahlalisa lo muntu lapho esewotshwe inyawo lezandla kujuthi bamtshiya enjalo besiyabikela amapholisa kodwa ke emapholiseni nxa umpholisa esitsho ukuthi kunabafika bathi babambe isigebenga abatshiye besibophele kanti ke eqinisweni babetshiye bembulele wabulawa isihluku babunkomo lo umfana wakwamaphosa
kwakubangwani kahle kahle
into ezenzakalayo ukuthi abantu nxa kumbe sithi bekhula ikhona eminye imidlalo efana lamakhasi khona nje ukukhula abantu bakwazi ukudelelana so ke nxa silalelisisa yindaba nje yokudelelana khona kuyani ukuthi abantu bakwazi ukulwa namhlanje omunye engehlule namhlanje kusaza yinto lami ngiza kulwa la imehlule akula sile into ebambekayo ukuthi kungathiwa balwele lokhu ezwakalayo ngaphandle kokuthi sesithole ama-report avela kuma-investigators yokungezwakala ukuthi exactly lokhu kwaba yilokhu lalokhu kodwa ke esikutholayo thina ngokuhamba sisizwa yikuthi nje kwaba yikhona ukuthi abantu bayalwa sebedakiwe kumbe bedlala amakhasi kumbe lezi ntombini izinto ezinjengazona lezo ngoba labe landisa asiyo nto eyaba lilula ngamhlaku kuze kuyenzakale ingozi leyo yinto nje kade behlale bexhukolana bekhuthane bethingi bethingi kodwa ke bagcina betholana lelo langa ukuthi ufakazi oluphelileyo singakuthola sesithole iripoti emapholiseni ukuthi exactly umuntu leyo sebuzwa seyedwa uyakwazi ukukhuluma iqiniso ukuthi ngosalula lokhu lalokhu kodwa ke thina singabantu siyizakhamizi akule singawufakazi ukuthi kwaba yilokhu sibili
abasolwa bangaphi sikhuluma nje
bakhona ekhaya kwayethusa kakhulu izakhamizi ngoba umuntu lo uthe engakabekwa basebephumile lalo babengakabuyi emakhaya kodwa basebephumile khona ngale eplant ukuthi kwahamba njani hhayi incazelo akhona kangilayo nami kodwa ke abantu basebephumile okuyinto yasolwa kakhulu izakhamizi ngabantu okumele baye kumthethwandaba ngolwesihlanu ngoba lami ngibona abefemili yakhe bezombikela lokho ukuthi hhayi sobe sicela ukuthi nawe ube khona
njengoba usithi abasolwa babotshwa kodwa baphanga baphenduka kungenzeka yini ukuthi ayisibo abadala leli cala
asazi baba Nkomo ngoba mina ngumuntu nje ukuthi ngithi yibo lamasuze ngitsho kodwa ke eqinisweni yibo abahamba bazisarenda emaphoyiseni uzwa nje sithi mina ngithe ngifika ngitshayisana labo besiza lawo amapholisa bebakhomba abakwenzayo omnye nomunye eyenza iphati wayenzayo ekubulaweni kwalowo muntu ngubune babo
njengabaholi liyake lihlale phansi labantu yini likhuze
sasike sihlale phansi sibili siyenze imihlangano eminye sibe lo headman ekhuze into ezinjalo ekhuze ukuthi no abantu kasinatheni utshwala sathola vele bukhona kwanamhlanje sokungokunjani ngoba abantu bonke abayenza izinto ezisabekazo nalezo uzathola into yakhona iyabivela nje etshwaleni
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Khumalo siyabonga
hayi dathi sibongile
umnumzana Linus Khumalo ngusobhuku wesigaba sensubula ePlumtree ube kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba sehlulekile ukukhuluma lamapholisa asebhambazi thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami Linkomo
siyabonga kakhulu untungami Linkomo ungadinelwa kusasa uhlelo abaculi bethu liviki silomculi odabuka esilobela ohamba ngegama elithi Wonder Boy
salibonani salibonani balaleli kuzo zonke indawo mina ngingubongani Ncube suka phansi khona lesihlobela thanda ukubonga ithuba endithola ku Studio 7 ibizo lami kwezomculo ngo Wonderboy abanye bambiza ngo General wamalevo ngicula ngilabo obulawayo zomculo qalise ngo 2020 ukurekhoda ku studio qale ngo 2022 ngicula umculo we hip hop kwesinye isikhathi ngicula I dance
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngingathola ku Facebook search uthi Wonderboy Music. Abangathanda ukuthola umculo wami ingawuthola ku YouTube search uthi Wonderboy 305 iyo i-channel yami la ku Audio Mark. Zikhona ingoma yazithola inombolo zocingo zithi +263 787 529 038 +263 787 529 038.
Abalandeli ubatshela wapha amazwi?
Ngijabula kakhulu konke lokubonga abalaleli abalalela umculo wami nalabo abasazowulalela. Ngiyabonga kakhulu ngoba uma kungekho lina abalandeli akula Wonderboy. Ngicela support yenu ilalele umculo wami, cula ngesiNdebele ezinye ngicula ngesiShona. Ngiyathembisa sazolijabulisa nokulifundisa umculo wami. Ngiyabonga.
Singakehlukani sike sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Kulabanye abantu abamangaliswa ukuthi baningi abakhokheli bamazwe eSADC abangahambanga eZimbabwe emhlanganweni weSADC Extraordinary Summit. Abalimi bakhala ngokuswelakala kwemali yokuthenga inhlanyelo lokokulimisa lonyaka. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Ngolivalelisayo ngumthembu ozithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.